Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Kanjani mphakathi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolesine mhlaka 9 kuNkwezi 2019 ngokungamili koma enbenze kuseni namuhla ibele mdili lethi uhlangana lokukhetha khokheli batsha uCongress uzaqhubeka nokuhlelwa kwawo kungelani lesinqumo somthethwandaba yokuthi umkhokheli walo mnumzana Ntamsa usezikhundleni ngaphandle komthetho. Usilela kwamafutha ezimota sikubangele ukuthi imijoba iqize imbadalo okuyinto ethiye uzulu ewisa ezimatonsi. Nkele zindaba lezinye ziyalandela. Ibandla le-NDC ekhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi uhlangano walo okhetha inkokheli entsha oCongress uzaqhubeka kulinyanga kungelani sinqumo mthethwandaba esokuthi umnumzana Chamisa usesikhundleni sakhe indleko komthetho. Umthethwandaba wethule isinqumo lesi izolo. Uthe ngokunjalo kumele i-NDC yenze umhlangano wokukhetha inkokheli yayo entsha ngemva inyanga eyodwa isebenzisa ingatsha zebandla elikhona ngonyaka ka-2014. Ayikhodi inqube njengokuthi owamhole NDC umzali Bangira Yepenya nye wephulethetha ukuklatshamisa umnumzana Mthori ukwabe ngephenzikazi zakuphela ibimlande sibezelo lisisa duze emkandaba subcourt omunye wabasekeli bukatshamisa umnumzana Ncube thikamangalisa ukuthi uthethwandaba uthi uthi lo mzi wakhethwa ngokungekho thethweni kwanoba wanquma ukuthi ukhekhe kwabo kwenze ngefanelo. Thumele sithatha sokuthi enkulwini ukuthi bamtshele i-Studio 7 ukuthi isinqumo lesize njalo bazabheka inhlelo zabo.
Abalukhothi sikhobele ngothelo indlela kanye nayo ukhotho engizobenzwe ukuthatha abantu ukuthi ngabi ukuqhubeka ngolo lwenze azabo fika lapho ngoke ngaza kakhulu ukuthi ukhona abantu abakhulu ukuthi lenkana manje
yilanga nini intanda yomisalo da
lokho engizobona umuntu ngokuthi ukhona into enza ngesikhathi yani event bakho abantu akadebe leni ngakho bakuba kuzokuba khona nje ngoba indawo le lokhu lutshupha kube olungahlala ngaphandle kwengubo iqinile ukufika sathanga ngakhona lo ndaba ezindaba zempuka ezathekileyo khakele ngupresident Chamisa azivulayo kunjenje.
Yebo yachukubana kasisho lutho kini lesi sinqomo kodwa okusalayo lizasiphikisa intolo.
Bani mhlawumbe ngizwa lokho kodwa senzele ukuthi manje ukuthi ungabi lodubo ngoba iqinimbiko etholayo semisha ayibhuli kahle nje ukuthi izanu loyiselela ukuthi ifake udlame kuCongress yethu. Ngakho mhlawumbe ukukhokhela bangakahle ukuthi enxenye ungadinga ukuthi kuhanjwe kantolo njalo kwekhangela ukuthi bese ukuthi amadoda abaningi abakhangelindaba sebezakala nje ukuthi ngabantu abathi wangumnumzana umnakwa abathela sekuva president faka abantu abathandayo nje emabhentshini esezinkantolo zonke eziphezulu zelizwe.
Bakhona abathe kulabanye kubandla leno abayibo ekade bechuchisa udaba lolu basebetholake isinqumo esedulwe yinkantolo kuyini elizwayo?
Ukukhokho lokuthi thina kithi imbono le yabanye ngakhona imicabango leyi kumbe izwa ngabanye ngemva kwalidaba ayisikho sikubona thina sibona nje impilo nendlela zethuqeka lapha phakathi ngendlela ebesaqhubeke ngayo ngakho kukhathazekanga ngako kakhulu njalo ngasifuna ukuthi ngishintshe khona kwenye nakwenda sibona ukuthi sizaphela phambili ngohlelo lwethu oluzaphela mhla ka 26 uPresident Chamisa seyowathola eminyaka 5 ekhokheli webala lenemfotobotshela lapc.
Udokotela Mluleko Swanda ikhulume kamnumzana Nelson Chamisa ukhokheli webandla MDC. Ukusilela kwamabota ezimota sukangele ukuthi imichova ikwese imbhadalo okuyinto solwa kakhulu ngozulu. Bika intathu zindaba yethu kwatabile msuku.
Kulayo indwebe ezinezimoto ezivuleka ukuthi imota sezimvama. Lokhu kude ukuthi abanemusentova kwezo inhlawu kumchova ngoba isiko akhona amafadulela kakhulu. Siyazithe ziyanyathi unodala enhlanganiso yebulawayo Trust Association. Yena-ke uthathele mchova kumele bezithathe imethuba ogadeni zabo kumele bekhulumyani lokala. Umna efonqube othale imva sisebenza ngokholayo kakhulu.
Ukuthi umbhalo ngeke sibe sithola abantu abadala. Ngathi 50 50 kabe so hayi fine bizana. Ngamere imbambo. Othayela amabhas uthi laba funa ukuzamba ezinye izinsuku kulungisa imoto edlula kakhulu. Kuzizo zonke zikudolofitini. Ezifela sithi uthathe isidisi sabumele lifi 50 50 kabe so hayi fine bizana. Ngamere imbambo. Othayela amabhas uthi laba funa ukuzamba ezinye izinsuku kulungisa imoto edlula kakhulu. Kuzizo zonke zikudolofitini. Ezifela sithi uthathe isidisi sabumele lifi 50 50 kabe so hayi fine bizana. Ngamere imbambo. Othayela amabhas uthi laba funa ukuzamba ezinye izinsuku kulungisa imoto edlula kakhulu. Kuzizo zonke zikudolofitini. Ezifela sithi uthathe isidisi sabumele lifi
Obona ngokuchwa umbiko eofisini kaongameli uthe ileli lamafutha amane enkulu kodwa uZulu nguye ongelama ukuwathenga. Umphathintambo wezamandla kagetsi lamafutha umnumzana Joram Gumbo layo uthi ukulela kwamafutha kubangelwa ibhanga elikhulu lelizwe elingaphi imali yokuwabhadalela. Iningi abatshayeli bemijova ethwala abantu edolobheni likhala ngokuthi chitha isikhathi esiningi besebenzini zokulela amafutha ezimoto okusuka kubangethi imali abayitholayo ibincane ingeneli amafutha abawafunayo ngokuduli kwawo. Mele iStudio 7 ngikobulayo nguThande Masuku.
Lo msakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lizwe phangaba eVoice of America eseWashington DC. Isiba ngomagagasi athi 909 AM 4930 3860 lagu 5460 ishoyi.
Abebandla PF bathe bavumelana loZulu weZimbabwe kanye nabayo ebini kumnyakwa isipata madlazo ata olubona ngokuluswa kwigwaqo olwezinara ezenza isebenzi yenkohlakalo ngokutshabaza izigidi zemali kahulumende. Izipata madlazo zibikwa zitshabaza imali ngendlela ezehlukeneyo ezikuqela ukuphana imali ugele ine engena kulungwane zamadola. Ukhangosebenza xoxe lomnumzana PF kale obadlazana PF.
Elebotana sephathi se imoya ezehlwa ingozi ezulu lepho elisilon idayi ukudla kanye linye impahla etshiyeneyo. Impahla ihanjiswe eManicaland ngabehlanganiso yeTswana Red Cross Society ngeviki edluleyo. Kubika intatheli ngaba yeStudio 7 uMartin Benya.
Uhulumende weBotswana emanyene lohisi yomeyi weZimbabwe kweleBotswana uthumele impahla enenye okwamagama aphathisa labo abazithola ihlelwe ingozi Cyclone Ida ezabeni iManicaland. Impahla le ihanjiswe ngamaloli amabili ehlanganiswe yeBotswana Cross Society eviki edluleyo. Umthazana Tsepo Rithatha uBotswana uthi kufanele ukuthi bahambe ngabo ukuyafisa imahla ukuze yadlulisise mumo abantu abedlulisela abene lawo.
Sibona isiqakathekile sihambe atsho ukuthi umele impahla kuphela sibone kulithuba elihle lokuthi amazwi enduduzo kulabo abalahlekelwa izihlobo.
UBotswana uthi bazaqhubeka bephathisa labo kudingakala usizo khona ngemva kokuzibonela okudingakalayo. Umzana Joseph Unkemetsi na obona izihlakalo zemvelo kuhlanganisa iBotswana Red Cross uthabile ukuthi kunye okudingakalayo noma nje okukade uselale eqalisa ukuthwala ke
kumele beziphiwe into ejabulisayo okwamanje impahla sezifike.
Abe Red Cross Society bathi ngenxa yokwehluleka ukufinyelela ezinye izigaba imuli esithenwe bechapha amabholoho abesikhashana ukuze alayitha impahla yabo. LeZimbabwe, iMalawi kanye leMozambique ladlekelwa kakhulu ngemva kwacyclone Idai lapho amakhulu alahlekelwa iphefumulo kukanti inkulungwane zasala zilandawo zokuhlala. NgiMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kweLepona.
Se kangelo kusemaphepha ndabeni namuhla. Iphanda bale kuneko lithi umongameli Emmerson Mnangagwa sebembise abatshali bemali ukuthi inotho yabo izalondolozwa ngemfuneko alubantu bethu bazevula amabhizimusi eZimbabwe. Umbazo sisi wona uthi umthethaba wale ukubuyisela umnumzana Suman Wanzira ipasipoti yakhe kokuphela. Umandi Wanzira ulunga lezanu PF njalo weyisiphathamandla kuhulumende kaMugabe. Ubhekane macala enkohlakalo. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusihlizweni zenu.
Yabonini basazi Radio 7 isibona isini indaba ezilipoti eZimbabwe. Mina ke okukhulumayo nguRafael Mandela uzima okukhona abana abakufisa imali ukuthi siyizuze kunzima. Siyazama ukuthenga ezifuphi sihlanganise imali zekulokhu sibe sesaba ukuthengisa izifuyo zethu ngebhumba kepha ngikhona lihlala lintshile ukusa kubangela abathengayo ukuthengela ngerandi kumbe kusa obalutshwana abaphile leyo mali engayo engangiyimali engagcinakala ukuze kuthi kungalingisa asithi inkomo kuyithengise ngebhumba ozabhadala ngayo isikolo yebo izangena kodwa esisala endlini ngezasala ipresidenti izasala ngaselasi isinceda ubhumba kagcineki so kuthi ungayithengisa ukuthi isebenzi kumali ngibhethile antingayigcinakala ngokozadinga abathengithenga ngebhumba.
I'm not Alala, yung demandi, ipaisiwa ang ufukata ala, isikari yung saloroy ziba, isikusen, kurgani, hangilezi na kami, isayem di litanuan loob, isayem di kongresi, uza gubega yung uhelo kaw, hangil mo motoro yung uti, unke yung wagom nyo sa chasang, uza kuni yung kwe yung, hangil sobong lenza kwa sisbe, pati sa punga yung, sangin yung sisbe.